kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 27 na kunhlolanja 2020 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Uhulumende weZimbabwe usehlulekile shiwa asikhulumeni iqiniso. La kubona ngapha ukuthi nginje ngingumbalisi angiholi ngihola iTubob. Bese kuthiwa ukuthi iTubob yena le yabangiholisa yena ngikhiphe futhi enye.
Abantu abaningi bathi uhulumende kumele alungise umnotho oqhubeka ubhidlika hathi ukuvula amavinkili okuthengisela abezomvikela ukudla ngentengo ephansi.
Kumele kube lezinye indlela ezingancindizeli thina ama-ordinary citizens ezokuthi bekhulumela ngazo kuhulumende wethu ukuthi lapha yaphambanisa khona belungisise bengancindizeli ama-ordinary citizens.
Inhlanganiso ye-Broad Alliance Against Sanctions ipha uhulumende weMelika isikhathana sokuthi esule izijeziso zenotho owazedisa inkokheli yeZANU-PF.
Ukukholekthwa kwezinto kungumlando omkhulu, ama-ambulance kungumlando omkhulu, yonke lama-reserve nje konke kungumlando omkhulu, njalo angikwazi ukuthi siza kwenzani.
Ikhansili yakoBulawayo ithi kayisenelisi ukuqhuba inhlelo zayo ezitshiyeneyo ngenxa yokusilela kwamafutha ezimota. Umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa wethule ugwalo olunezinto ezingamachumi amabili athi kumele zilungisiswe ukuze ukhetho oluzayo luqhutshwe ngendlela esuthisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iningi lithi uhulumende kumele alungise umnotho welizwe oqhubeka ubhidlika hathi ukuvula amavinkili okuthengisela abezomvikela ukudla ngentengo ephansi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Abakhulu belomsakazi weStudio 7 bathi kuyamangalisa ukuthi uhulumende ufuna ukuvula amavinkili la. Abantu abaningi behlupheka ngenxa yokugugudeka komnotho welizwe leZimbabwe. Bathi kwephula inhliziyo ukuthi uhulumende ufuna njalo ukuthi izisebenzi zithathelwe omunye umthelo we-tax okukhanya engani imali yakhona yiyo ezazisetshenziswa ukuvula amavinkili amasosha, amapolisa labanye abazomvikela. Bathi akuncedi lokuvula isikhwama semali yezisebenzi zikahulumende esizabizwa ngokuthi yi-Civil Service Mutual Savings Fund esakunceda izisebenzi. Omunye wabakhala ngodaba lolu ngumnumzana Obert Masaraure okhokhela inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
The Garrison Shops initiative is not a product of consultation.
Amavinkili la abasitshelanga ngawo sikholwa ukuthi nxa befuna ukwenza loba yini ngemali yethu kumele bakhulume lathi njengesisebenzi. Njengesisebenzi asisoze sikuvumele lokhu. Indlela nje eyokuntshontshela ezinye izisebenzi ukuthabisa ezinye kuzaxabanisa izisebenzi kuphambanise ukwenziwa komsebenzi.
Omunye njalo wabakhala ngokuvula kwamavinkili abezomvikela lomthelo we-tax unkosikazi Mavis Chuma ohlala eMavuku eHarare.
Uhulumende weZimbabwe usehlulekile shiwa asikhulumeni iqiniso. La kubona ngapha ukuthi nginje ngingumbalisi angiholi ngihola iTubob. Bese kuthiwa kuTubob yena le yabangiholisa yena ngikhiphe futhi enye ihambe iyefida imuli yesotsha. Ngithi kumfida aphinde futhi ayethenga ukudla ezitolo ezichiphileyo. Ayi angingazi ukuthi uhamba njani sibili sisela abameli.
UMnumzana Gideon Shoko unobhala obona ngezisebenzi kubandla le-MDC elikhokelwa uMnumzana Nelson Chamisa uthi kuyamangalisa okwethule ngukhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Okumangalisayo yikokuthi khona kanti nxa sekwenzwa izitolo ezamasosha ezabhadalwa ngabanye abasebenzi yindaba enjani yona le? Lake layizwa khonapha emhlebeni ukuthi khona kulabanye abasebenzi ababhadalela abanye. Even kumakhampani eZimbabwe la akulo obhadalela omunye.
Kodwa umele abatsha kubandla leZANU-PF uMnumzana Mnashe Mthutha uthi silungile isinqumo esithethwe nguhulumende.
Into yama-Garrison Shop iqakathekile kakhulu. sikhangele ngoba kuyatshengisa ukuthi uhulumende uyakwazi ukuthi isebenzi zakhe ezihlanganisela laba bebutho laba sesipholiseni laba semajele balezifiso zokuthenga izinto bethenga izinto ezingaduriyo. So into le iyaba protector kakhulu ngenxa yokuthi izitolo ezabe ziphakathi kwalapha abasebenzela khona.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi bazazama ngamandla onke ukulungisa umnotho obhidlikayo loba nje inhlanganiso ye-International Monetary Fund isanda kwethula umbiko othi ilizwe leZimbabwe lizayehluleka ukuvuselela umnotho. Inhlanganiso le ithi eleZimbabwe lidinga imali eningi yokuphandela uzulu ukudla okudale ukungavuni kahle eminyakeni emine edluleyo kanye lobukhohlakalo okumangalisayo ikakhulu kuhulumende kaMnangagwa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kobulawayo khona uZulu waleli dolobho ukhala ngokufanayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye wabachothoza isinqumo lesi ngumnumzana F. Ncube, unobhala wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Ungaboni ilizwe selilezitolo ezakhelwa amasotsha kuphela ukuthi wazathenga okuchiphileyo uZulu omnengi asalendlaleni elamba. Kutsho khona ukuthi ilizwe seliphelelwe. Sekusesayilomu, sekufile konke. Akulandlela yokuthi uvuse ilizwe ngokwakhela izitolo amasotsha wodwa kumbe amapholisa wodwa kumbe amanesi wodwa. Izitolo zonke zimele zithengise intengo efanayo elingene yamukelwa nguye wonke umuntu elingene wonke umuntu. Hayi lokho sekusenzakala. Kuyabonakala ukuthi uhulumende secitshelwe selahlekelwe kakhulu ukuthi angawuvusa kanjani umkhono welizwe leZimbabwe.
Umbalisi ofundisa edolobheni leli unkosikazi Sikhangele Ndebele uthi kudida ingqondo okwethulwe nguhulumende.
Isinqumo lesi esithethwe nguhulumende njengamahlaba ezulu thina sijabule ngoba sinje lathi singama civil servants athi le holo esiliholayo aleneli. So why kumele abanye abantu bethenge into zichiphile thina abanye kumele sithenge isidulo? Kade ayisiyo baba wethu yini? Anti ubaba kumele linganise. Kade alright even ungaso civil servant laba abanye abangaphandle labo benzeni? Hayi kungcono ukuthi kuhlalelwe futhi phansi becabangisise ngendaba le.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Ngqabutho Chabalala uvumelana laye.
Le ndaba yokuthi amasosha abe le ndawo yayo yodwa yokuthenga ngiyibona ukuthi kuyindaba ehlakaniphileyo kakhulu. Ngibona lapho ugovernment uphambanise kakhulu ngoba le nto ayikho fair. If amasosha esiba lesayo isitolo lamapholisa ezaba lesayo isitolo, bonke abantu abasebenzela ugovernment bezaba lezitolo zabo ezishiyeneyo, o abazali balaba bantu babethenga kuphi?
Lo mnumzana Nkosi Fuzwayo uthi uhulumende kumele abekwazi ukuthi ngowabantu hathi amasotsha kuphela.
I-government yethu itshengisa ukuphelelwa ngalokhu efuna ukukwenza. Ayinakaneli umphakathi oyiwo oyivotelayo oyiwo oyifakayo kulesena sihlalo. Khangela amasotsha kuphela ngoba ukuthi bebekwazi ukuthi bona bayi-government yomphakathi hayikhona oyamasotsha abakuboni konke lokhu. Lapho batshengisela ukuthi bona umthuli sebehlulekile ukuthi belungisile izwe lonke, so sebelungisele imuli yabo bona. Lokhu asikho ukuthuthukisa ilizwe, lokhu ukubulala ilizwe, ukuqamula njalo ilizwe futhi ukuthi abantu bengabi nokuzwana ngoba abantu ungasibebona amasotsha basibebona ama-enemies.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Sebenzile Mpofu.
Singabantu bakhe sonke, awumelanga ukuthi anike amabutho namapholisa wonke. Sonke singabatwana, umuntu umzali lapha labatwana kumele abatreate okufananayo, angatreate abanye ngcono kulabanye ngokuthi singabatwa bakhe sonke, akulamunye singabuya siyekhalaza kuye.
Abakubandla lezanu PF bathi bayakusekela okwethulwe nguhulumende besithi kuveza ukuba wenza okufunwa nguZulu. Ngimele Studio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abakhankasela ukwesulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF asebehlale phose umnyaka wonke phandle kwamahofisi esigodlo seMelika eZimbabwe sebephe iziphathamandla zikahulumende weMelika incwadi eveza ukuthukuthela kwabo phezu kwezijeziso lezi. uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amalunga enhlanganiso yeBroad Alliance Against Sanctions bahambise incwadi le esikolweni seMelika izolo besithi kumele uhulumende kamongameli Donald Trump abaphendule kunsukwana ezilandelayo. Incwadi le eyepetition yamukelwe ngobona ngezombangazwe esigodlweni seMelika umnumzana Jeremy Presto othe uzayinika uhulumende wakhe. Kachongo ukuthi uhulumende kaTrump uza kwenzani ngodaba lolu. Obona ngezokwethulwa kwemibiko kunhlanganiso yeBroad Alliance Against Sanctions, unkosazana Salingoni uthi benze lokhu ngenxa yokuthi izijeziso lezi zikhahlameza uZulu, hathi inkokheli yebandla lezanuPF.
Sesibona ukuthi ama-sanctions la awuthiwa a-targeted ahala any benefits kithi. So besibuza i-government e-America ukuthi isitshele ukuthi njengoba besithi ama-sanctions lawa a-targeted, how have they benefited us thina njengama-ordinary citizens?
Ilizwe leMelika lithi inkokheli yebandla lezanuPF yephula ilungelo likaZulu njalo yehluleka ukwenza ukhetho olubalulekileyo sonke isikhathi. Ibutho leZimbabwe labulala abantu abambalwa ngomnyaka 2018 lanyakenye ababetshengisela emgwaqweni. Unkosazana Ngoni uthi ukukhahlanyezwa kwabantu akuqali ngebandla lezanuPF lohulumende kaMnangagwa.
There is no perfect election even khona ngale America. Kumele kube lezinye indlela ezingancindizeli thina ama-ordinary citizens ezokuthi bekhulumela ngazo kuhulumende wethu ukuthi lapha yabiphambanisa khona belungisise bengancindizeli ama-ordinary citizens.
Abasekela amabandla amaningi aphikisayo bathi iyamangalisa imibono yeBroad Alliance Against Sanctions ngoba uZulu ukhahlanyezwa ngabalandeli bebandla lezanuPF lohulumende kaMnangagwa. Kodwa kulabanye njalo abasekela okufiswa yinhlanganiso le abagoqela abakubandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe. Umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule unobhala jikelele webandla leli uthi lanxa beyisekela limbono yeBroad Alliance Against Sanctions eyokuthi kumele zesule kokuphela izijeziso lezi, uhulumende laye kumele alungisise umnotho obhidlikayo ukuze abantu bakweZimbabwe bathole impila kahle.
Uhulumende weZimbabwe okhokhelwa yiZANU-PF kumele akhiphe laye ama-sanctions awethesa abantu bakithi. Ngalokhu sitsho ukuthi kunengi uhulumende weZimbabwe okumele akulungise ukuze impilo zabantu bakithi zitshintshe.
Uhulumende weMelika lamalunga edale leSenate Foreign Relations Committee bathi ngamanga aluhlaza joko ukuthi izijeziso zenotho zibhidliza umnotho welizwe leZimbabwe. USenator Jim Rick okubandla lama-Republicans lomnumzana Chris Coons okubandla lama-Democrats abakuhlangothi ledaleleli ele-Subcommittee on Africa and Global Health Policy bathi kumele uhulumende kaTrump angayekethisi izijeziso lezi ngoba kakukabi le nguquko elizweni selokhu ibutho lasusa esikhundleni owayengumongameli umuyi uRobert Mugabe ngomnyaka ka-2017. Sebecele abaphathintambo bakahulumende ukuthi bakhuthaze uTrump ukuthi afakele abanye abakubandla lezanuPF ezinye izijeziso zenotho besithi bakhahlameza uZulu okumangalisayo. Lokhu kusekelwe ngumnumzana Daniel Mulukele, isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Sithi siqoqela sendaba yikungabi lababusi abakwanisa ukubusa uZulu kakuhle, ukuba lababusi abangamasela abatshona betshontsha inotho yesizwe. So thina njenge-MDC sithi kawuqale ngokulungiswa into zamalungelo abantu, ukuphila kahle kaZulu.
Abakubandla lezanuPF bathi baya kusekela okwenziwa yinhlanganiso yeBroad Alliance Against Sanctions. Umnumzana Mabutho Moyo ongumsekeli kanobhala jikelele obona ngezokuhanjiswa komsebenzi ebandleni lezanuPF uthi kumele zesulwe izijeziso zenotho lezi.
Indaba yama-sanctions indaba ephilayo, ikakhulu abaphikisayo be-opposition bafuna ukuzama ukumbambatha, kodwa besazi ukuthi ama-sanctions alimaza uZulu wonke jikelele.
Uhulumende kaMnangagwa usanda kubambisana lenhlanganiso ye-Southern African Development Community emkhankasweni wokuthi kwesulwe izijeziso zenotho. Ingcwethi kwezombangazwe zithi lokho okwenziwa libandla lezanuPF yikuvala abantu amehlo ngoba kulobukhohlakali obumangalisayo kuhulumende kaMnangagwa obenza umnotho welizwe ungathuthuki ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave 4930 13860 la ku 15460 kilohertz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 la ku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ikhansili yakobulawayo ithi ukusilela kwamafutha ezimota elizweni sokubangele ukuthi imise okwesikhatshana inhlelo zayo zokuchitha izibi, ukulungisa izitishi ezidubukileyo kanye lokuthwala abagulayo. Embikweni wethu lenamuhla, ikhansili le ithe izaphathisa kunhlelo ezimbalwa kuphela ezibalisa ezengozi zomgwaqo abesifazana abazithweleyo abamele baye ezibhedlela ngemva kokuhlolwa emakliniki ekhansili la kwezinye inhlelo. Ngalokho ikhansili ithi abahlali bedolobho bengathembi yona kodwa bazidingele okunye okokusebenzisa. Yona isazama ukuthola amafutha epetulo ledizili. Unkosikazi Patricia Chabalala ongumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association utshele ostandikile emhlanga weStudio 7 ukuthi lokhu kuyadanisa ngoba ikhansili isanda kuphula imithelo kuleli dolobho.
Ukukhwelekuthwa kwezibi kungumlando omkhulu, ama-ambulance kungumlando omkhulu, yonke lama-repairs nje konke kungumlando omkhulu ngoba kuvika le mkhuhlane yona le ekhulu. So kungumlando omkhulu ozahlukuluza ama-residents. Njalo angikwazi ukuthi siza kwenzani, kodwa njengoba sokusiqondile ukuthi kuzamele sibambe kakhulu, sinazelele, sigcinane, kube lalokhana okuthiwa yibuntu ukuthi siyabe sincedisana njengama-residence.
Ukuthi ukuthi umuntu uyabe yacela kumakhelwane ukuthi amthwalele omunye wakhe esibhedlela.
Kati nxake hlukene ukhansile, futhi ukhansile ukhozile phela ama-rate akhe wonke angitho. Abantu bazaqalisa ukubhadala khathesi imali ezinkulu njengathi ngaphonsepho masabe sibhadala ama-239 e-service delivery. Kati izabe isiwe ngaphi yona le 239 ukuthi ichazwe khonapha khathesithi thina sizibonele khona. Yikho kuzaba nzima kakhulu ngoba lakhathesi kunzima, iyaphuza i-ambulance bese sathi ucine ukucele umakhelwane ukuthi akuncedise. Bona bazayithatha ngaphi nje lisiyele umakhelwane labomakhelwane.
Lanxa kunjalo ikhansili ithi sadinga amafutha lawo okuhambisa, mhlawumbe iwathole kube ngcono.
Ngayizawathola and kumele ibone ukuthi iyawathola ngoba kusho ukuthi kuzaba nzima kakhulu njengoba ubona amaphampazi esephenze uba yonke indawo. Amaphampazi ayinto eyabile enginikeza yona le ukuthi omunye nxazeke egula idaria la uyayithatha nxa usuhambelele upampa kumbe ugcisi ungahlala phasi kwale wathi ubambe unganazeleli. Ukuthi ikhansili kumele idinga, kodwa phela ikhansili mntana mikhwezi yama-rekhadi ukuthi yena linyanga nje sifakwe 239 bamba ngeke ncedise yini ukuthi singandleli kuleyingxaki. Malutshwana yini kuyikhansili njengoba sebevunyele ukuthi bakhweze ngoba vele bengakhweza sizazama ngakho konke ukuthi sibhadale. Nabantu bazazama ukubhadala kutsho bona bayathina namanye amazwe njenge-South Africa bayathina le-South Africa bayathina labo abhadini labo bani bani kathi ngeke bekhulumisane labo njengoba sebengabafoyo wabo lalaba abantu ukuthi abikele sincedise yini ukuthi singathola isiyeke engangena koBulawayo senze ama-service delivery ethu abe lula ngoba vele ngiyakwazi ukuthi yonke i-service delivery ile mota ifuna imota phakathi wayibize kusebenzeke lula kuhambe.
Unkosikazi Patricia Chabalala ngumsekeli kamgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa lo sithandekile emhlanga weStudio 7. live talk lamhlanje sixoxa ngamavinkili okuthengisela abezomvikela impahla ngentengo ephansi lobunzima obubhekane lozulu. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amankampani amakhulu alamabhizimusi kwele China athi akhangelele ukuthi lonyaka azalahlekelwa imali eningi ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19 kwele China. Kulabantu kwele South kwele Sudan asebe esabelweni setafu. Abathakazelela ukuthi owayengumongameli womnumzana Omar al-Bashir uzamiswa emthethwandaba we-International Criminal Court esetheswa amacala okuthi uhulumende wakhe wabulala abantu abaningi kuleyo ndawo. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa namuhla wethule ugwalo olulezinto ezingamachumi amabili ibandla leli elithi kumele zilungisiswe ukuze ukhetho luka-2023 luqhutshwe ngendlela esuthisayo kungela kuqilibezela. Izinto lezi zigoqela ukuthi iCommission yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission kumele idilizwe kubunjwe entsha ezasebenza izimele kungela kungenela kukahulumende. IMDC ithi njalo imithetho yonke kumele ihlelwe ngendlela ehambelana lesisekelo sombuso welizwe njalo kuqedwe udaba lokuthenga amavoti ngokudla ethi kwenziwa iZanu PF. Ithi njalo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe kumele zivunyelwe ukuvota njalo impumela yokhetho yethulwe phakathi kwesikhathi esifitshane ngemva kokhetho. UChamisa uthi ukungena kukhetho izinto lezi zingalungisiswanga kuyabe kuyikudlala ngesikhathi ngoba kusobala ukuthi bandla leZanu PF lizaqilibezela. Kodwa abezanu PF bathu Chamisa lebandla lakhe nxa befuna izikhalazo zabo zilungisiswe kumele bangene kunkulumo zikamongameli Emmerson Mnangagwa lenkokheli yamabandla amancane eze Pollard. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo lelunga leMDC umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Uhlupho lwaseZimbabwe ngolwe-illegitimacy. Laba ubandla wonke kuPollard avuma wona ukuthi athi uMnangagwa wanqoba obusemthethweni ngabala dispute loMnangagwa leZanu PF. Yikho balaphana ukumncedisa ukuthi babuze. Semncedisa benjalo sibona kungaphumi lutho ngoba bonke loMnangagwa wabo ba-illegitimate. Akumelanga ukuthi nga uMnangagwa ukhona phansi. So ngenxa benjalo thina singena ngaphi-ke kuleyo ndaba yePollard. Thina sifuna ukuthi siqale sikhuluma loMnangagwa silungise ukuthi ndoda amavoti ethu lana amanipulethwa wakunika amavoti awungelawo wawina uthini ngakho senzani sisiya phambili. So sehlukana khonapho ngokuthi khona laba bantu bathi bona uMnangagwa wanqoba thina sithi hayi uMnangagwa azange ke anqobe waluza wathi rik. So ke asisoze sihlangane sindawonye la bantu abathi bona uMnangagwa wanqoba.
Uyawuza umqondo wakhe Nkomo.
Into engifuna ukuthi ngisho kuba kuNdlovu ukuthi khona kule lokho bekhuluma indaba ye-illegitimacy
leso ukuthi ibona bayithatha ivevelela kuluphi hlangothi. Angithi lapha izinto indaba zonke lezi bazikhuluma zangena kumakhosi zihamba kusuthi umkhosi, angibona so ukuthi kanti nxa indaba yavela kumakhosi kathi osokuhlupha sokuyini uma ikhothi yona yafaka ukuthi lokhu kuhambe kwathi, yafaka yona isinqumo sokuthi akuhambi kwani. Bekhangela yena sababona thina ama-lawyers ayendisi beletha izindaba kanti lithi ukuthi thina njengabantu bezimbabwe kumbe ngithi yona i-MDC la amakhosi akhona abakholwa kuwona pho uma bengasakholwa kuwo osokuyikho yini? Ngabakholwa kuhulumende, ngabakholwa emakhosi ethu sokusele phela iparliament, bayakholwa indawo kuparliament ngoba sesikhela the three arms of government. Angisho ukuthi ibona abayikho abakholwa kukho yikuphi ukuthi amakhosi sethile ukuthi lo ubabu idingi nangazwa ngupresident sefungile ukuthi sethethe isikhundla kuze kube lanamhlanje lokho besala pho bafuna ukuthi kuvele bani nxa sesingasalaleli amakhosi. Amakhosi ethu le ndawo ayiqeda asakhulumi nangayo thina kuzamtiye vele asikhulumi nendaba eseyavela la uconstitutional court ukuthi sesingahlala phansi sikhulume ngayo ukuthi ungupresident ubantini esikwazi ukuthi upresident ngubabu itrazwa ebesekumele ukuthi MDC yona nxa ifuna ukubuza ayiqalisa ukukhampena. Ngibone ngani lapha babandlovu uphumelane egcekeni ukuthi navele konke lokhu kudonsela ikwenzayo konke lokhu selizama nje ukuthi lihlale lani libonakala vele lilungisele u-2023.
Yebo kunjalo yini Ndlovu, yikulungiselela ukhetho elikwenzayo lokho?
Lokho esikwenzayo sikho kulungiselela ukhetho, sikhuluma ngokhetho oludlulile luka-2018. Ubaba uMalaki Nkomo ngiyakwazi ukuthi umuntu ozwisisayo izinto zomthetho lezo. I-court, i-Supreme Court kayizange ithi Mnangagwa wawina, kayizange itsho njalo. I-Supreme Court yathi MDC ngathi sithi liqibelelezelwe, lisanini ubufakazi. Ubufakazi lobu sibufuna ngendlela yama-V11 ayiwo kwakubhalwa khona ukuthi lowuthola amavoti angaka. Lingalethi ubufakazi bona oba ama-V11 yikho esezacubungula khona udaba. Ezongulingalulethanga-ke lingalethanga ama-V11 ke kunzima ukuthi sithi larotho. Kodwa ngokutho njalo bathi ukuthi izanu-ke yawina Mnangagwa wawina. Thina sase sikwazi ukuthi singasakuyevula ama-V11 basebegijimile ba-interfere lawo ayesele poison ama-V11 lawo ayevalelwe. Yikho sayala thina ukuthi avulwe. Sase siletha-ke ama-issues ayesegcekeni ukuthi athi zekhi li-announce ama-results azaba makhathethi yena on its own fundamentally kuyatshengisela ukuthi hatshi kukhona obungahambi kuhle. Xa sikhangelisa isinqumo esiphume eMalawi odade batshile ukuthi yebo kambe asingeke sithi kube lokurodwa okuthile kumbe kuloo ndlela ikhetho okungahanjiswanga ngayo. Kodwa-ke ngendlela esibona lokuradwa ngayo amafigazi lapha emafomini kuyatshengisela ukuthi ukhetho azange impumela yangikhona ikhethwe kuhle. Ngabe kwavotwa kuhle, ngabe kwahamba njani kuhle, kodwa impumela amanamba akhanye ngani aphela. Yikho kumalaba wathi yena silethe ama-V11 ukuze alalele udaba lwethu asinike isinqumo esesifunayo. Kodwa sathi thina ama-V11 lawa singeke sithi alethwe njengobufakazi ngoba agcinwe yi-system yezanu-PF. Yikho esakwalayo.
Sigqiba Nkomo khonapho, nxa ipholadi isebenza mpela iphumelela, kuyini eselikwenzile, kuyini esikwenzile?
Ngibona ingani inkulumo ziyaqhubeka ziya phambili kule nhlelo eziningi ezikhangelele ukuthi bahlanganisa osomabhizinisi bakhangele wonke umuntu weZimbabwe ongabe la elakho afuna ukuthi akufake laphana kube ngumbono ukuthi singathuthuka kanjani. Ngibona ungani ibandla le-ZANU-PF kanye ndawonye lepholadi laphana ezo bekudingeka ukuthi wonke umuntu obona ukuhlupheka kwabantu ekwazi ukuthi lo mbono ulesifanela sokuthi laphana singabopha kanje, laphana sikhulule kanje ukwenzela ukuthi i-economy yethu iphakame iye phezulu, asihlanganeni sindawonye. Ungananzelela esikudingayo thina nebandla le-ZANU-PF khonokho ukuthi khona abantu beZimbabwe ababuye sikhulumisane sonkeni singakhethani ngemhlobo kumbe ngombala.
Umnumzana Malaki Nkomo wake waba ngumeli we-Insiza South edale lephalamende njalo ngowebandla le-ZANU-PF obexoxa endawonye lelunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu. Ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Iningi lithi uhulumende kumele alungise umnotho, hatshi ukuvula amavinkili okuthengisela abezomvikela ngemali ephansi. Kwanele olivalelisayo, Ntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.